Ekhuluma lintatha lezindaba zemidlalo yesedolobheni lakobulawayo lapho iqembu lakhe lizilolonga likhona phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka. UMapeza uthe iqembu lakhe kalikafiki ebangeni lokuthi selingaqhudelana lentshantshu zakwamanye amazwe.
Kuyadanisa ukuba senelisi ukuncintisa lathi kuzwekazi le-Afrika, kodwa nxa sesikhuluma iqiniso thina sisemuva kakhulu njengelizwe xa uqathanisa la mazwe afana leMorocco. Ungakhangela okwenziwe lilizwe leMorocco kwimidlalo yezizwe zomhlaba kwisibonakaliso salokho okwenziwa ngamaqembu akulelo. Singahamba siyencintisa kuzwekazi le-Afrika, kodwa kusizani ukuyatshaywa kabuhlungu sicine singasazithembi.
Iqembu le-FC Platinum nyakenye likhulule abadlali asebekhulile abake baphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Njalo uMabheza uthi akumelanga ajahe laba abasakhulayo aselabo, loba nje benelise ukuphakamisa isicoco sekhasi laka Premier Soccer League.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili ledlala lelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube leli yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PSL.
UMabheza uthi kuzamele kuvuselelwe imidlalo yabasakhulayo ukuze umdlalo wenguqu kweleZimbabwe uthuthuke, amaqembu akuleli lawo yenelise ukwenza kuhle.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili ledlala lelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube leli yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PSL.
Iqembu le-FC Platinum yilo eliphakamise isicoco se-league ekupheleni kwemidlalo yanyakenye, njalo lokhu bekungokwesine ukuba liphakamise inkezo le. Ngokunjalo lizadibana leLebulawayo Chiefs, lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngenyanga kaNhlolanja. Emdlalweni weCastle Challenge Cup iWoza sungula imidlalo yalonyaka yesigaba sePremier Soccer League. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngimuJoseph Njanji.